Ana masiba wenzi manje baba mkhulu bale lobola
kudlalo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngodaba olunye-ke olumangalisa kakhulu, ngoba kukhanya ngazani-ke amadoda angaya emazweni amanye atshone zinathela utshwala kumbe batshone bedingana le ntombazana. Kwezithi laba abathetheyo bagcina belahlekelwa yimizi yabo. So-ke silo mama lapha-ke uSithandazile Nkomo okhona ngale-ke kwele Bhilithane, sibe njalo lobaba Ezra Jesus Banda bagulayo khona ngale kwele Bhilithane. Sihlobo sami, linjani?
Siyaphile unjani Thuzi?
Hayi, siphile kakhulu. Sihle siqalise lapha ngomama. Akutshele mama, sizokuthiwa-ke kuyahlupha khonokho ukuthi amadoda lingahamba lawo khona ngapha eBhilithane bagcina bengani abasasebenzi, kuhamba njani?
Ngamazila abasebenzi okwabe kudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Kwenziwa kwini baba?
Hayi, nje basile kuphela, bazihwaba nje ziphomba ukuhamba zingena lapha lalapha. Bangasahlonitshwa emakhaya lapha, bengasakwazi ukuthi bonebo amakhanda awenjiwe.
So sizokuthiwa lawe wagcina uzehlukana lo mkakho inxa yokuthi kwakungani kukhona kukhona. So kungathi kwahlupha kanganani khonokho?
Hayi, zila nje lingalancedo nje, wenza konke into emuntu elogebhele engayenzi lutho nje, phinde aphume phandle lobuchapha, yikho okuhluphayo. Ongafuni ukusebenza nje, yikho nje iproblem.
Baba ezashisa kuhlanda kuvame kanganani khonokho khulu ngomakhomo?
Kuvamile kakhulu, kodwa naje kuthi baba bale banathiswa utshwala ukuthi-ke singathi i-mental problem ukuthi uyabe ehlukumeza ukuthi umama yena ukulimale nini. Umankomo uyabehola into elakade imali ubaba engena mali engakholisa ubaba nxa engayidulileyo mali sokumphambanisa-ke ikhanda nosecina sengumuntu ophuza kakhulu enatakhulu utshwala.
Umankomo naso kudaba kolapho ukuthi lina phela labe lile mali phela ezikhwabeni la ucina ukuthi hhayi indoda lokhu
ayisikho. Obaba yibo abangazithembi basabebele mhawu, basika bebele
mhawu njani? Mhawu
njani? Ma umama esele mali usehole mhawu, umuntu yabe sewumhawu sizibonengana ngaso ndoda. But thina sabe sifuna ukuthi sakhe umuzi Shwanda, sihlale phansi labantwana. Mhawu yiyo elibulalayo bobaba.
Kodwa nisuka lidelele phela, nisuka lisidelela kakhulu ngoba vela asifani ukuthi singabantu.
Ukuzidelelisa yini ngoba lihamba lingena lapho lidobha iy'keto ezinye ezingazakaliyo? Lina yena elingazihloniphiyo, uhambe uyengena lapho ulishengi livithikazi endlini, uhambe uyengena lo uphumba udobha le nto le engakhanyiyo. Yikho kwenza kokumama kugcine sesifunde ukukhuluma kakhulu.
Babengakwenzi dube ekhaya laba bantu laba, babehloniphe ekhaya, khathesi bengobaba ezindlini laba, kuhlukumeza into ngazakuyibona.
Ani liyazihlukumeza lodwa ngoba lotshwala lakuthanda kakhulu. Sokho-ke kuthole sekuhudulana lokunye kwizinto ongazwakaliyo phandle kulokuphehla ekhaya lalikwenza lalifihla kodwa. But lapha kusegcekeni selibanjwa ngamafoni la into lezi zikhiwa ezintsha. Yikho kulibandisayo.
Bacela besisola abafana bakithi sebengena bethatha abalungu, abelungu babengani babahlonipha.
Hayi, lina lifuna abelungu bayalandela kuphela, lina lifuna umfazi nina elikwaziyo ukuthi hayi baba lapho kuphambanisile, hayi baba lapho asenzeni so. Usubona ngami uyatshelwa nje itshekelwa kathi kodwa sebesifisa kubabelungu laba balithanda bakwazi lokupheka futhi.
So kukhanya abakwazi lokupheka inopi phela. Tiza lapha babe liphekela nje kungo ngamabhega lokho.
Kuphela iqiniso babazi kuphela ngabekunedali kodwa kunedali ukuthi uphekelwe endlini kodwa umuntu engeka ekwenza ukuthi uzibulawe la yimizi ungamthandi ngenxa yokuhlala ukuhlukumeza ebusuku lemini.
Ukula mntu ohlukumezwayo akulala zihlukumeza leda lokuthanda ukukontroli into eziningi. Umuntu wakhona kakwazi lokuthi hawu sithanda sami umuhle namuhle ucecile kangiseli sengiphomba ukuba lona sakwazi ngikhwathelwa kuphela. Kede lapho ithole sele izitekengana lezi ezilamanga phandle engithiya mina endlini ngingakwazi ukutshela ukuthi hayi namntuni kamakhamnandi mama.
Khonapho-ke thiza phela libatsheli phela ukuthi hayi phela mama namhla phela usuyithile phela.
Ikuthi kuyadaka dube vele ukuthi thina abantu bamnyama vele yindalo yisadala sinjalo, asihlale sitshela umfazi ukuthi namhla umuhle mama. Yiko kona ke ngutsho ukuthi basiyabathatha elithiwa phezulu ngapha amazweni lawo ekhasi umkhulu mzuzu ukuthi eyi namhla umuhle mama namhla njani.
Hayi, kufanele uhlale utsho baba ukuthi hayi intombi yami yakokoma umuhle. Hayi, lokhu ithi nsuku zonke but kwelinye ilanga bathi iya ignora kakhulu, sicine sesihawula awusakwazi angisakwazi ngiyayithanda kumbenjani sengihlala ngi-ignore ngalani sengithula sokuthiwa ngikhombile ukusuphuma-ke phandle susiyakhayela babana balamanga abalenkophe ezinde sebekuthela amanga
ye siyangonkomo lapha sibili uyajika sibili sibanda so nxa ungabhala ngeyamafutshana sibanda ubonani kungalungiswa njani khona
ngithi omama ngabakhumbule laba abavela khona uma nkomo kakhumbule umbuvetholo ukuthi umbuvela esikaye kakhumbule ukuthi-ke umama wayekhuliswe njani wayesenzani uyise wayesenza njani ephila mfanye abantu basihlonipe bahloni bobaba
ye mankomo qhiba khonapho mama
kodwa baba thina sifuna inkosi ubaba ikhanda lendlu nothi umuntu ezaze ngimukudula sengasakwazi lokuthi yini baba sibanda hayi sure
ye lo-ke ngunkosazana sithandekile nkomo ohlala khona ngale-ke kwele ebhrithani besibuka njalo lobaba u-ezra chisa sibanda u-ezra yamazi lonke phela umsakazi olodumo ngethemba lokuthi siyahlanganisa ngamaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalise emoyeni ngenjabulo umthambo sithemba ugibs dube ilale
bayawagcina amasiko owawusenziwe mandla abadala
bayawutshela bathi salulandela
salulandela yona.